baphinde baziphendule
bona
baya mamala ngempilo yethu
bamangaliswa ukuthi
my daughter.